Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 28 Mfufu 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lemthwakazi Republic Party linikeze iziphathamandla ze United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezibalisa ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye nodaba lwegugurahundi.
Sasivele sikubekile kunhlelo zethu ukuthi sizoqala ukulobha amazwe omhlaba, siwatshela ngokuthi sesiphuma kwele Zimbabwe, kanti futhi njalo siphakamisa lo daba lombhuqazwe.
Abasekeli bebandla lezanu PF babikwa bezamile njalo ukuvimba umkhokheli webandla le-MDC Alliance ukungena esigabeni seMashonaland West izolo.
Bathi ukuthi iZANU-PF ibifakeke abantu abale mawiphone achiyene ukubana bemisi program yethu kufakwa amanje emgwaqweni lakho konke le moto esichiyeneyo, more than 10 izimoto.
Inhlanganiso yamatitshala ezimtha ithi ayisoze ivumele uhulumende ukuthi axotshe ababalisi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Republic Party linikeze iziphathamandla zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezivalisa ufuna ukuzibusa kwesigaba semthwakazi kunye lodaba lwegugurahundi. Abantu abaningi kakhulu bafole ezitaladeni zePretoria besiya emahofisini la behlabela ingoma ezihaya ubuthwakazi. Bafika phandle kwamahofisi e-United Nations lapho umkhokheli we-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo ayethule khona amazwi akhe ekhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bephakamisa ilizwi lesigaba seMandebeleni andubana benikeze iziphathamandla ze-United Nations ugwalo lwabo. Sixoxe lo moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga babu Chris Gande, linjani labalaleli? Uhlelo lwethu luhambe kahle kakhulu namhlanje lapha kade siyetshengisela khona emahofisini e-United Nations ePretoria khonapha kwele South Africa. Sihambisa i-petition yethu ebikhuluma ngokuthi sesicela inhlanganiso ezinjengamazwe e-United Nations angenele udaba lwethu lwe-self-determination. Udaba lolu luhambe kuhle kakhulu njalo siyabonga ukuthi ama-officials e-United Nations asamukele kahle kakhulu, kanti labantu bethu bebezile ngobunengi. Yonke into yahamba ngendlela ekade sihlele ngayo, okubonisileyo ngempela ukuthi abantu bakithi nxa singaziqoqa sizihlele, inkululeko yethu izabuya kungekudala. Sinanzelela kakhulu ukuthi abantu bethu bagcwele kulonele South Africa lakwamanye amazwe, kodwa siyabonga ukuthi imeseji yethu ihambile ukuthi sazisa amazwe omhlaba ukuthi sesifuna ukuzikhulula siphume elizweni leZimbabwe.
Manje ngemva kokwethula elikwethulileyo khona ngale emahofisini e-United Nations, kuyini eselikukhangelele? Likhangelele ukuthi lizaphiwa na impendulo?
Sikhangelele sibili ukuthi impendulo sizoyiphiwa, ngoba obemele i-United Nations u-officer u-Isaac Letwaba usithembisile ukuthi ke incwadi yethu iza kuyafika khona lephezulu kwabayibo abakhangelele ngendaba eziphathelana lalezi kade sizethula kibo. Wasithembisa ukuthi ke impendulo yethu ingabuya kunyekudala okuyinto yokuqala mhlawumbe esithe siyenze siyimthwakazi Republic Party ukuthi sithuthukise kumbe senyukise udaba lwethu le-international lobbying ngoba lonyaka kungasodaba lwe-COVID-19 sasivele sikubekile kunhlelo zethu ukuthi sizoqala ukulobha amazwe omhlaba siwatshela ngokuthi sesiphuma kwele Zimbabwe kanti futhi njalo siphakamisa lo daba lombhuqazwe udaba lwe-genocide ngoba sinanzelela ukuthi udaba lwakithi alukakhulunywa ngabanikazi kungakho-ke kathesi sikhuphula izinga sesithi sesifuna ukuthi umhlaba ungenele ube involved edabeni lwasemathebeleland le migenzo esithi yimthwakazi sinanzelela ukuthi amazwe lawa ahlanganiswa ngo-1923 kungelasivumelwano samandebele labantu esishoneni kungakho ngokunjalo lasekhaya khona ngale sibhizi siyasebenza siye ezabelweni singena sishumayeza abantu bakithi ngevangeli self-determination ukuze lalapho nxa sikhuluma lo mhlaba babone ukuthi ngempela abantu silabo.
Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Abasekeli bebandla leZANU PF babikwa bezamile njalo ukuvimba umkhokheli webandla leMDC Alliance ukungena esigabeni seMashonaland West izolo. Uchamisa ungene kulesi sigaba ekhulumisana lenkokheli yomphakathi kunye loZulu Mathupha. Imfanekiso esithunyelweyo itshengisa abantu abaningi kakhulu beminyana befuna ukumbona. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo sesiziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umongameli Advocate Nelson Chamisa ubehlangana ke lezinduna labantu bemaleaders yamacommunity labana abachila abantu abachiyeneyo ke endaweni ezintathu eHurungwe eKaroi lasemagunje. Okokuqala ukuthi ke sihambe kulezi ndawo ukwaqhuba umsebenzi wethu andakula ke okumise umsebenzi despite ukuthi ZANU PF bifake ke abantu abale mawipona chene ukubana bemisi program yethu kufakwa manje emgwaqweni lakho konke le moto esicheneyo more than 10 izimoto ke eze Central Intelligence ebezifaki ukubana ke zimisa uhlelo lethu kodwa ke izizukulwane zeZimbabwe labantu bonke jikelele babemanyane bonke ukubana uhlelo lethu luye phambili njalo kungabi lo muntu ongamisa ke amaprogram ethu.
Ukhangelelwe ukuthi uzakuya ngaphi umongameli?
Saya ke lapho esingakangeni khona eMashonaland West so sizaziswa ke ekuseni ukubana hayi namhla sihamba lapha lalapha kodwa ke ngikwaziyo ukubana siyaqhubekela phambili ngohlelo lethu kubana ke siye ezindaweni ezisemaphandleni ukuze sihlanganele labantu bonke abaqhakathekileyo kundaba yokuthi kube lo manyano yenguquko yelizwe.
Umnumzana Gift Ostalo sesiziba ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Yamatitshala eZimtha ithi ayisoze ivumele uhulumende ukuthi axotshe ababalisi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Uhulumende wanquma ukuba kusukela ekuqaleni kwayonale inyanga zonke izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga amajekiseni omabili e-COVID-19 zingayi emsebenzini. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimtha umnumzana Richard Gundane utshele iStudio 7 ukuthi abasoze bavumele uhulumende ukuthi axotshe ngitsholo yedwa umbalisi ongahlatshwanga lijekiseni.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association kayisoze ivumele ukuthi ababalisi baxotshwe umsebenzi nxa siqondane ngendaba yokuhlatshwa ijekiseni le-vaccine. Into esikhuthazayo ukuthi ababalisi bonke kumele ukuthi bahambe bayahlatshwa ijekiseni le-vaccination. Yikukhuthaza lokhu ngesikhiwa sikhuluma nge-encouragement ukuthi kuqakathekile ke ukuthi ababalisi bonke bahambe bayehlatshwa. Kodwa ke into eyaziwayo ukuthi abanye balama medical conditions achiyanayo. Leyo into ithina sikhona ukuthi simelele ababalisi abanjalo ukwenzela ukuthi kungasoze kwaba lokuhlukuluzwa kumbe kwabe sokugcina sokusetshenziswa impamba ngamandla ukuthi umuntu ayehlatshwa kumbe njalo umuntu agcine sesesaba sesiyehlatshwa against recommendations from the doctor. Hayi, lokho kawumelanga ukuthi kube njalo. So thina njengenhlanganiso siyabe sirepresenta ababalisi bonke kwenzela ukuthi kungasoze kwaba lo muntu oyedwa ozagcina sekuthiwa sexotshwa umsebenzi kumbe imali kayisabuyi. Hayi, lokho nxa sikukhangeleka kusoze kwenzakale. Yiwumsebenzi wethu ukuthi sivikele khonokho ukuthi kwenzakale.
Umnumzana Richard Gundane ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimta. Izakhamizi zemganwini kobulawayo zikhala ngokucithwa mahlayana kwamandla kagetsi kuleli lokiji. Inhlanganiso emela izakhamizi yebulawayo Progressive Residents Association ithi okudanisayo ikuthi inkampani yezesa ayilahlelo lokwazisa uzulu ukuthi izacitsha nini amagetsi lokuthi azaphenduka nini. Lanxa nje udubo lokusilela kwamagetsi solunganeno, izesa iyacitsha njalo nje endaweni ezithiyeneyo ukuze iwalondoloze. Kodwa kwesinye isikhathi acitsha ngoba imitshina ingasebenzi kuhle, kuntshontshwe ama-transformer lencingo zawo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Udubo lokusweleka kwamandla kagetsi elokitshini lemganwini asiyonto eqalisayo. Kuvamile ukuthi kwenzakale njalo siyasibabikele abantu bezesa bathembise ukuthi bazahamba baye kulungisisa khonoko. Ngoba kwesinye isikhathi kuyabe kubangelwa ukuthi kuyabe kulezinto bona abazenzayo khona ngale abezesa emganwini.
Udubo lolu lusemganwini kuphela yini? Kwamanye amalokitshi akhona amagetsi.
Amalokitshi amaningi ahlangana lodubo olufana nalolo olomganweni. Ungakhangela indawo enjengeHillside sokulesikhathi eside bekhala ngokuthi amagetsi logacitshayo abalawo kwezinyanga phose ezimbili. Ukuhambe futhi endaweni enjengabomakhandeni lapho bayakhala ngendaba efana nayo. Le mganwini layo kibo phumula south khona phana la kuyafika ukuthi kuyahlala isikhathi izindawo ezithize zicitshelwa lazo amagetsi. Kodwa suka sikunanzele ukuthi kuyachiyana ukucitshwa kwamagetsi lokho. Ezinye kuyabe kuthe kwalahleka umbane kumbe kwalahleka amandla kagetsi ngenxa yokuthi kuyabe kube lama faults athila enzakeleyo, mhlawumbe ebangelwe ngumoya kumbe mhlawumbe ebangelwe ukuthi intambo zitshontshiwe. Ngathatha umzekeliso owendawo enjenge-North End, amagetsi khona ngale ziningi indawo ezike zahlala zingelawo. Ukhangela izindawo enjengeHillside engingayibalisa lakho uzafika ukuthi sokulesikhathi amagetsi engekho ngenxa yokuthi kuyabe kuthe kwaba lama faults athize ukuqambuka kwentambo okwenzakeleyo kumbe dubuka kwezitshitsho kwenzakeleyo. Sise siba lezindawo ezinjengabophumula south ukuthi amagetsi abe hambile ngenxa yokuthi kuyabe kulokunye yona izese kwenzayo ezigabeni khonaphana kodwa ingasatshela abantu ukuthi izachitha amagetsi ngesikhathi esithize. Abantu nxa bebona kungela amagetsi ezindlini zabo bazitshele ukuthi ugetsi uhambile ngenxa ye-load shedding, kukanti bona begezisa yibo ababe besebenza babe sebecitha amagetsi lawo mahlayana.
Izesa ingazisa abantu uhlelo lokucitshwa lokulayithwa kwamagetsi kungaphathisa njani lokho?
Sihlala sibakhuthaza abezesa ukuthi njenge-service provider kabaxoxisane labantu ngaso sonke isikhathi. Nxa kuyukuthi kulohlupho lokuthi kube khona umonakalo ngentambo zegetsi kumbe ngezititshi zikagetsi, kabaxoxisane lezakhamizi zihlale zikwazi ukuthi kulodubo olunje. Nxa kuyukuthi bazathatha amandla kagetsi kuyibo abafisa ukuthi bawathathe lakho ngokunjalo kusana nezakhamizi ukuthi izakhamizi bekwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Esikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa sokule load shedding akuphume i-timetable ngobuluhlo oluqondileyo oluzakwenza ukuthi abantu benyelise ukuplana kumbe ukuhlela izinhlelo zabo zokuthi bazasebenzisa sikhathi bani lawo magetsi. Nxa ihamba ngesikhathi esithize benyelise ukuthi balungisisa abafuna ukulungisisa igetsi sesekhona. Ukuba le-timetable kuyancedisa ngoba izakhamizi zizabe zikwazi ukuthi ngesikhathi esinje igetsi yabe ikhona labo bahlela inhlelo zabo, ngesikhathi sinje yabe ngekho labo benyelisa ukuhlela inhlelo zabo. Khona kana sala sikukhuthaza kodwa ke sikunanzelayo ukuthi uzesa nxa simqathanisa lo BCC akufanani ngoba u BCC uyabe khiphe i-timetable yakhe eclear kuye ukuthi amanzi azahamba ngalesi sikhathi abuye ngalesi sikhathi. Kodwa uzisa ubona ngokuhamba kwegetsi ukuthi hayi kade sebecijile ukuthi ubuya nini uyabungakwazi. Kwesinye isikhathi uyahamba 5 minutes aphenduke kugcina sokubulala ezinye impahla. Kwesinye isikhathi ahambile ngalonke. So ngokunjalo ke siyakhuthaza njalo sihlala sikhuthaza ukuthi uzisa kayiphume le timetable. Kumbula uhlu lokuthi bazachithana nini balayitheni namagetsi abo kwenza ukuthi izakhamizi zibe kwazi ukuvikela impahla zabo ezingalinyazwa ikuhamba lokuphenduka kwegetsi kumbe zibe kwazi ukuthi zizasebenza ugetsi ngalesi sikhathi njalo balungiselele lokho abafuna ukusebenza ugetsi.
Umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Lwezempila kahle lubika ukuba abantu abaningi ababanjwe igciwane le-coronavirus ngabalithelelwe ezikolo kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika ukuba kulomuntu oyedwa oyiHarare obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abangamachumi adlula ithoba minembili 84 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi abangamachumi amabili lanhlanu 25 ngabathelelwe leli gciwane ezikolo zeManicaland abayithoba minembili 18 leMasingo abayisikhombisa 7.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba oluthi isithunywa seUnited Nations esisuke elizweni izolo sikhuthaze uhulumende ukuthi akhulumisane lenkokheli yezombusazwe. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi omunye umdlisa odabuka eKwekwe waphosela ibhomba lebhedulo esitolo seChicken Inn eHarare, uncitshwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail ngoba ebonakala njengomuntu oyingozi emphakathini. UDouglas Chada utshele umantshi weHarare ukuthi waphosela leli bhomba eChicken Inn ngoba wayefuna ukwethusela amasela ayefuna ukumthathela imali yokutsheketsa ayelayo esambeni sakhe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani uTiyo 7, ngiyabingelela undawana zonke lapho sakwazi ukufinyelela khona. Ngibonge kakhulu ukusizwa indaba mhlana malanga ezikumakini isenzela umsebenzi ube lula ukuthi sazi noma sekudeni okwenzakala ekhaya. Basakaza abahle njalo abathandekayo, bengisicele ngisicele ngumhlalo ohlala endaweni esiyemendlovu khona isigaba laphana sizo thiwa iMakhokhomba lapha baningi basazi abazi. Yazi sinohlupho umsakazi laphana, bengicela ukuthi mhlawumbe yo umhlonitshwa uobhedi umpofu lapha umdudla nguye owasisiza sisenkatazweni ngejojo. Ujojo lalikhona laselivuza thina singabantu abahlupheka kule ndawo. Besicela ukuthi manje ijojo lelangasela amanzi ingala manzi linjalo lejojo. Besicela ukuthi mhlawumbe ma uwenza esipisele injini, injini elapha ayisekho siwazi yaphi yatshontshwa mhlawumbe ayisekho. Abantu bayahlupheka kakhulu laphana mhlonitshwa obhedibofu laphana baba. Thi sicela ukuthi usisize kakhulu mhlawumbe ngamasola noma ngenjini enye endala mhlawumbe ma unako wakho usize singomakhelwane bakho laba siyakhala sizakhamuza simakhokhomba. Thi sicela usipone laphana musi siyahlupheka kakhulu. Uma siyazama uvume ngoba imali ayikho, kodwa besicela mhlonitshwa omkhulu ukuthi mhlawumbe lisisize kakhulu ngendaba yamanzi eMakhokhomba laphana. Ijojo lizocela lifuthwa ngumoya lisiwa phezulu lapha life sibe silunza kaningi. Kanti-ke athi ungasiza kakhulu siyacela, sicelela thina siyizakhamuzi zakule ndawo sicela kakhulu sincongcoza, siyathemba ukuthi uyokusizwa. Ngiyabonga.
Amajono mahlaba uzol nembono nje empile emthatho emine sibe sithina on behalf of abakhokheli bethu sesina sikufake straight izikhalazo zikakha. Engizama ukukutsho ngokuthi kuyenza. Indawo iyagula, indawo ipula, umsebenzi kuba mkulu kodwa abakhokheli bethu umsebenzi wabo uba mshana. Sibe sina ngakuyenza. Maybe from the studio you can easily come uzibonele wedwa uzabona ukuthi no indawo yakhula. Meaning ngathi indawo iyakhula sithi in terms of amanzi, education, lezemvelo nje uzazozibonela wedwa ukuthi no hayi lapha kuyanga kuyaphi. Ngamafichane nakubeka njalo kusacela impendulo esukwakhe. Okokugcina within the community njengwanthe isigaba siyakula yaevuli akathimu encane langa bayithi ihozo liyanjazi iyakula jamagina pastures abafana abancane injalo singabameleli na now why can't just come out like abafana uya eager to perform abafana they are eager to perform at any level so lokho sikufaka ku ministry ya masports please give us inake ono siyabona
sanibonani balandeli bestudio kuyahlupha owezandla iyashashi za problem bathi ezimbabwe i free call kondomu ezimbabwe kodwa kugijiswana ukusa kwamalanga abantu abadala besitshela amanga besabantwana into engalunganga kuthiwa abanye abantu kabafanelanga bekhampene be-free uchamisa abafanelanga kanti sasilwela bani ngoba thina siya empini sasiyalwela abantwana bezimbabwe noma nguba kathesa kusavunye sokufanele siswe izani kuze kube phakathi okuthi khona ngoba thina asinawe ama-powers okubasusa bona babe siyalwela bona ukuthi babuse kuze kube phakade singazi kuliqiniso elingakanani lelelo uma kuba befakelwa amasanshini besola ubuso wabo lokuthi bona fanele kuhlobo hodwa uqembu lodwa into engavulwayo engakuhlaba wona kuthiwe khona ngamasanshini ngamasanshini anje nganjani ngoba phela omunye nomunye umuntu fanele abelilungu ezimbabwe kodwa kayikho leyo nto bafuna ukuthi aluba kuthiwa akukhulunywe bona bazwakale ukuthi hayi ngamasanshini la asenza abantu basebutheni America bafuna babuhlungu ngomnotho ngenotho leyo babeyihuqulu ezibabona abahuquluzi abafuni abafuni ukukhulunywa ngakho hayi ngamazimbabwe hayi izabantu abakayi azisaphiwa abantu abayibabo
salubonani kustudio 7 okhulumayo ngujay moyo ngikwele South Africa ngicebisa labafowethu laba bafika ngapha egoli sebevuke ukungezwa kakhulu sebengenela abantu ngithi bafowethu yebo mali ngenela abantu lidinga imali yekelani kurepha lidubula abantu khathi lingamasela njani lingabomafundanini singalibambo yi-1 sizomthontisela iplastiki shuwa lizothi bomalume into eliyenzayo asiyithandi kuhamba lingenela abantu yebo lifuna ukuya ekhaya kodwa yekelani ukutshontsha lize lihambe ligwaza abantu asike sekeleni bafowethu basekhaya hayi into eliyenza iyayangisa sizocatshisa ikhanda ngapha lina selisenza ukuganga kodwa ngale Zimbabwe likwenzi ngoba balirata yekelanini ngajabula le audio ma ingafunda labo bayizwa abantu laba bayenza ukuganga
Salibonani. Ngiyalibingelela lonke abantu bezimbabwe. Ngibingelela bonke abase Europe, abase Africa, yonke abantu bezimbabwe. Ngiyalibingelela lonke labasiphathela loluhlelo lwestudio 7. Ngiyalibingelela. Mina namhlanje inkulumo yami engiyikhulumayo ngingumama weplumtree. Ngikhuluma ukubana umoya oyingcwele awungene ngaphakathi kwezinhliziyo zethu. Sonke bazali sikhangele ukubana izimbabwe yethu ingakhululeka kanjani ebugqilini obunje singayikhulula kanjani ngoba ingakhululwa yithi hayi ngomunye umuntu yikho bakithi mina ngikhuluma ngifaka uNkulunkulu ngoba nguye wadala zonke izinto ngaphansi komthunzi welanga njalo uNkulunkulu kahlulwa lutho noma ungayenzani uJehova kahlulwa lutho yikho ke ngithi asibeni lombono ngaphakathi kwenhliziyo zethu nangaphandle sikhangele umuntu umuntu ongasikhululela iZimbabwe kuphela. IZimbabwe umuntu ongasikhululela yena, ngisho kuma opposition party. Singakhulumi ukuthi ngifuna ukukhululelwa iBulawayo, ngifuna ukukhululelwa iPlumtree. Ngisho ukuthi sikhumbulele abantwana abeZimbabwe abahluphekayo. Wonke yikho engikukhulumayo. Siyamazi simkhangele ongakhulula iZimbabwe. Siyekele ukubamba lapha nalapha nalapha nalapha. Kuza sisangaphi uma kungakhululekanga iZimbabwe? Uma iZanu ingaphumanga embusweni, kuza sisangaphi uma ingaphumanga embusweni? Kuza yala lokho ekunje abantwana behlupheka besemazweni. Khumbulela umntwana ozalwa namhla, khumbulela umntwana ongafundiyo esikolo, khumbulela ukhumbule konke nje. Ngikhuluma ngeSemplumtree esikhalangeni, ukhumbule le damu lethu lelana elemabhongane ukuthi ladabu kanini. Angifaki izinto eziningi, lingalungiswa. Lingalungiswa ngubani?
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuya kwele Europe namuhla kumbe kusasa emhlanganweni etshiyeneyo ebalisa ukulondoloza ukugugudeka komkhathi climate change. UBiden uzasuka elizweni udaba loluhlu lwendleko zikahulumende ispending bill lungakalungisiswa. UBiden ufuna ukuthi izipatsha labo somabhizimisi abathola imali eningi babhadaliswe imithelo ethe xaxa ukuze kutholakale imali yokufeza inhlelo zakhe zokwakha amabholoho, imigwaqo lezakhiwo. Kulelinye ilunga lamademocrats, unkosikazi Kirsten Sinema osethekasekeli inyathelo lokubhadalisa abantu laba imithelo. Ngambe uBiden engaba esehluleka ukubusa na? Lo ngumbuzo esiwubuze umnumzana Muzobanzi Ncube owakugabhu esilobela ohlala ngapha eWashington DC.
Yabona mnumzana Gandhi, ngendlela umongameli Biden waphatha ngayo indlela ye team letha masocha akithi from Afghanistan back, azange ayiphathe kuhle sibili indaba leyana, ngoba uyabona ukuthi into futhi yasuka yasimphambanisa kakhulu phezu kokuthi i team letha masocha yakhe azange ibe organized ngendlela sibili eyacaca kuhle ukuthi khona kukhanye ukuthi abantu bonke okumele ukuthi bekhitshwe okokuqala amasosha onke ngakaphumi, bonke laba abantu ababencedisa ama-Americans nge-intelligence khona ngale loku-translator e-Afghanistan. Uyabona abantu bonke laba yibo bakumele ukuthi ngabakhitshwe kuqala, balungiselwa sibili kusesela amasosha konke okuTaliban laba bengakabuyi. Uyabo, so into yaphambaniseka futhi yikho khona ukuthi kwasoka bale suicide bombing leyana eyagcina ibulala amanye amasosha, I think angu-11. So khona okuyana uyakwazi ukuthi uBiden kwahle kwamphambanisa sibili kakhulu, ngoba uyabona ama-Americans kathanda ukuzwa kuthiwa amasosha afile, and futhi amasosha lana afela khona phana e-airport yangkhona naleyana okwakuthiwa khona kula masosha vela ewagadileyo ukuthi khona abantu bagade izindege lezo. So ukuthi ngathi uzaluza, hhayi lapho kusekhatshana kakhulu, ngoba okuyinto kwakhona, you know, bazinto zepolitics khathesi abese sikhohlwe ngakho.
Ke sikhangele ezomumo wegciwane le-coronavirus. Siyabona ukuba naso kukhulunywa njalo ukuthi kungaba le ndingeko yokuthi abantu bahlatshwe enye njalo ijekiseni yesithathu. Ukubona njani lo?
Mnumzana Gande, igciwane leli ele COVID-19 libahile sibili umhlaba wonke nje jikelele, and lokho elibuya ngendlela ezehlukeneyo, njoba sibona futhi lakhona apha e-UK sesizwa kuthiwa sokulenye okuthiwa i-Delta Plus. Uyabona, so into eyenzakalayo ukuthi amazwe amaningi avala ngokwehlukeneyo, ngoba amanye ayesaba kakhulu okwedlula amanye. And into esisenzakala kakhulu e-Asia ikuthi ama-companies amaningi e-Asia, lapho thina i-America e-order khona ama-supplies amaningi, ama-companies avalile, amanye avula. So uyabona, sokwenza ukuthi khona ezinye izinto zangikhona sezibuya mbijana mbijana njalo sezidula. Uyabona, So i supply chain yesisuke yasiphambaniseka lapha ukuthi iAmerica isithola izinto eziphuza njalo futhi zithi sezifika sezidula. So ukuthi kunje amapetrol njoba sibona sekhwelile le zinto emarestaurant lezitolo lapha into sezikhwelile because labo laba abaodayo ngabe business bafuna ukuthi benze iprofit so kumele bekhweze intengo zakhona.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngowakugabhu esilobela kodwa ehlala ngapha eWashington DC. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ibandla leMthwakazi Republic Party linikeze iziphathamandla zeUnited Nations ugwalo olulezikhalazo zebandla ezivalisa ukufuna ukuzibusa kwesigaba seMthwakazi kunye nodaba lweGugurawundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.